Awu into esijabulisayo, into esijabulisayo kakhulu. Ngingabona izindaba njalo njengesakhamizi ukuthi ke i-VOA sifikise iminyaka engu-80 ilokhu isakaza njalo ngokudlula kweminyaka isiya iqina ikhula iqhela ngoba sinanzelela ukuthi isinike enye indlela yokuthola imbiko evela phandle kwelizwe njalo leminye imbiko ephuma phakathi kwelizwe. Sinanzelela ukuthi-ke endaweni lapho okuswelakala khona imisakazo amaradio i-VOA ifikile yasinika leyo opportunity ukuthi hhayi loba sehluleka ukuthola izindaba thina njenge-VOA sinali-update. Yiyo indlela i-VOA esebenze ngayo. Siyakubongela lokho ngoba asizange siswele imbiko ngesikhathi singela information i-VOA ibikhona and siyakubongela lokho. Siyamukela njengomsakazo oqhubela phambili intuthuko oqhubela phambili i-democracy ne freedom of speech ne freedom of association. Nxa ukhuluma ibala i-VOA ufika lezo zinto emqondweni ukuthi hhayi abasakazi babo nayo i-radio yakhona ikhuthaza ukuthi kube le-democracy. So hhayi siyakubongela 8 years sifisela ukuthi iqhubeke njalo eminyaka eminingi ezayo phambili.
Kungaba kukhona yini okusolayo ongathanda ukuthi mhlawumbe kulungisiswe kumbe okuncomayo ofuna kuqhubekele phambili?
Ukusolayo singasola ngisho nasibonga ukuthi ke i-VOA isilethele i-alternative voice indlela yokukhuluma ekhululekileyo. Sinanzelela ukuthi ke lapha eZimbabwe ama-radio stations silawo kodwa ke wonke emaningi enjalo aphiwa izichenqo zokusakaza lawo asekela uhulumende. Lo banje ekhona athethwe ngabantukazana but ngabantukazana abasekela ibandla lebuswa lezanu PF okuthi ke imbono yakhona ihambelana lelo bandla. But i-VOA isebenzisa ibizo lokuthi Studio 7 njengojalela kwayo lapha eZimbabwe isinike i-opportunity ukuthi size eminye imbono ethiyeneyo. Ngale sokuncumayo ukuthi ke ekuqaleni ya i-VOA ibikhuluma kakhulu ngenkokheli zamabandla aphisa kodwa ke namhlanje kunhlelo zabo uzwa amazwi from inkokheli zamabandla aphisayo lenkokheli zalo ibandla elizamphese elibusayo okutho ukuthi sithola a-balanced report. Balance report awu into ejabulisa kakhulu njalo ke sikufisayo ukuthi kuqhubekele kusiya phambili lenhlelo zabo ziye zigoqela wonke umuntu. Sikusakubongela ukuthi zikhona iy'ndaba ezithi mazishona ezithi mazisendebele ngesilungu singazi nemhlawumbe nxa izimali zivuma ukuthi hhayi singavuka ngelinye ilanga sekule nhlelo eziphuma ngesikhalanga lisivenda kugoqela indimi zonke ezikhona elizweni kodwa hhayi siyakubongela khonokho sekwenziwe. Sibakhuthaza ukuthi abaqhubeke besiya phambili besinika any opportunity to hear alternative voices and listen.